Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 26 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ixuku le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho.
Ahamba futhi ayilunga ngesinye isinyi ukuthi abe ngeyedwa izobe difficult ukusebenza phansi. So into ekade isenzakala kahle ukuthi ase ngela phansi kungela ideology kulandela umuntu oyi-one ube sesiba yi-brand edlula iphansi.
Uhulumende ubika ukuba kulabantwana abedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangayi esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo ngesikhathi lababalisi labo bekhala ngeholo elincinyane.
Uhulumende wehluleka ukuzinikeza umlando okuzisekelo sombuso ukuthi imfundo yomntwana ikhokhelwa nguhulumende.
Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo.
Izinto ezidinga ama-spectacles, izinto ezidinga ama-Perkins Braille, sivela phandle kwelizwe. So uzenza ukuthi abantu abaningi abakhubazekileyo bengakwanisi ukuthi labo babe nempilakahle engcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ixuku le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho. UChamisa wazise izolo ukuthi usisuka kubandla le-CCC esithi selingenwe impehla. UChamisa kavezanga ukuthi useza kwenzani. Kodwa kunsukwana esanda kwedlula kuphume imbiko ethi uChamisa useza khokhela ibandla elithiwa Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ, njalo kuthiwa lizasebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Kumbiko wakhe olamakhasi alichumi lantathu 13, uChamisa uthi uChabangu wasetshenziswa ukubhidliza ibandla le-CCC, kodwa kakhulumanga ukuthi amalunga ekhansili edalele parlamente le-senate aza kwenzani ngokusuka kwakhe. Kule mbiko ethi abanye sebetshile sebetshengisele ukuthi bazatshiya izikhundla zabo ukuze balandele uChamisa. Sixoxe legqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-members of parliament i-CCC, vele i-CCC ayizoChamisa and uChamisa akayisho i-CCC. So people will come and go, but i-CCC will remain.
Manje njengoba kuyaba kungasela mkhokheli, kule mizamo yini ukuthi kuyenziwe i-Congress kumbe kube lo mkhokheli ozaba interim?
It's obvious because it's an institution. Yiko phela into kaDisupho ukuthi in the meantime ukuthi umuntu angasekhiya kuqale kuku-infraction, it meant ukuthi vela kuma-institution. That's the reason why u-SG was saying ukuthi no, they need for ukuthi abantu babuyele ku-2019 ukuthi kungaba le situation enje. It's good ukuthi kuphume ngendlela leyo. You can imagine if the worst could have happened, if the party would remain in disarray. So there was never an institution that was going to be built based on mere culture. So we go back to the reality.
Manje njengoba kusokwenzakele ukuthi uyasuka umsekeli akwazi ukuthi ngubani lenye inkokheli, kuzahamba njani?
We say it is emakhosi ngalokuthi it is lungile. Yikho sikulungisa khonoko. Akaze ahambe kathezi. Angahamba futhi ayekwenza the same thing ukuthi abe uyedwa. It will be difficult to say he's a part. So into ekade isenzakala kathezi ukuthi ake ngelaphathi kungela-ideology. Kulandela umuntu oyi-one. Bese siba yi-brand edlula iphathi. So kathesi a statement is going to be issued by leadership yet supposed to be in few hours time. And then everything will be back on track.
Manje nxa sikhangela kini lina ebezomthetho kuyini elikwenzayo ukuze kungabi le ngxabangxoza ebandleni?
Well, ibandla kumele libe le-constitution ecacayo. Ibandla kumele libe le-ideology. It should be an institution that different from an individual. So that kungazi ukuthi i-situation yenje in terms of the collective constitution known by ama-members ayo ukuthi kufuze ibandla ngendleleni. And by creating a voice njengendlela yinaleyakade sikhona. This has been a very, very dangerous situation for any institution, including institution.
Loke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likamnumzana Sengezo Tshabangu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende ubika ukuba kulabantwana abedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ngesikhathi lababalisi labo bekhala ngeholo elincinyane. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi izinga lemfundo elizweni ebelikhwabithwa ngamanye amazwe lehle kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo.
Thina njengeZimbabwe sibhekane lohlupho olukhulu nxa sikhangela indaba yezemfundo. Okwakuqala, iholo lababalisi liphansi. Okwesibili, uhulumende wehluleka ukuzinikeza umlandu okusisekelo sombuso okuthi imfundo yomntwana ikhokhelwa nguhulumende. Ngifuna sikukhangele kabanzi lokho kwinto ngoba nxa sikhangela iholo lombalisi, umbalisi ekhonona, khangele isimo sezikole sikiso. Izikole ezinye kazilaba abalisi abayeneleyo ngokwakuqala, ezinye izindawo zokufundela kunye lezindlu zokuhlala ababalisi kazikho. Kodwa isisekelo sombuso ku-Section 75 sime emgceke, ikhuluma ngokuba kulilungelo lomntwana ukuba athole imfundo ekhokhelwa nguhulumende. Abantu nxa bekhangela imfundo ekhokhelwa nguhulumende bakhangela ofisi. Akupheleli lapho, kuphelela izidingo zokuthi umntwana afunde phecelezi ama-learning material, izidingo zokuncedisa umbalisi ukuba enelise ukufundisa abantwana kuhle esikolo akiso phecelezi ama-teaching materials. Zonezi izinto zonke zidinga ukuthi laba abathi bayabusa ilizwe bakukhangele, bakunanzelele ukuthi akulalizwe kungela muntu ofundileyo, akulalizwe kungafundi. Ngezinye indlela isikolo siyinsika yezinto zonke. Imfundo iyililifa elikhulu. Kodwa-ke thina kade seZimbabwe nxa sikukhangele, sikhangele umbalisi, sikhangele izikolo, kangele indlela uhulumende anikeza imali nxa esenza uluhlu lwezendlela yokusebenzisa imali yelizwe, ibhajethi, i-education kayinakwa. Kodwa kuyiyo kumele ikhangele izinto zonke. Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kanikeze konke alakho kwezemfundo ukuze iZimbabwe ibe iZimbabwe enhle kumnyaka elandelayo.
Manje njengoba izikhalazo zenu zikhanya zingafezwa nguhulumende, kuyini elikukhangeleleyo ukuze imfundo ithuthuke?
Abantu nxa bekhangela Chris ngendlela okwenzakala nsuku zonke, uhulumende kalani lezinto esizikhulumayo. Kodwa sikukhangelayo thina, khangela ukuthi umzabalazo kasonto yosuku olulodwa, umzabalazo kasonto yabantu ababili. Singababalisi sinje sibhekane lohlupho olukhona lweholo, lohlupho olukhona lwemthelo, lohlupho olukhona lo kuwa kwemali yeZimbabwe, i-RTGS eholwa izisebenzi, uhlupho olukhona olwe-inflation lokuba ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo ngempela ngempela kunzima kumbalisi kodwa kumbalisi umuntu okhangela izinto ngendlela ezinene sikhuluma kanje izolo mhla ka 23 sibhale incwadi eyazisa uhulumeni ukuthi njengoba sasinikeza umbiko ukuthi kakhangela iholo lethu kakhiphe imithelo leyaseyifaki kasiphendulanga usitshaye indiva nje mhlawumbe uthi kudlulile akudlulanga ababalisi ikakhulu abangaphansi kwenhlanganiso ye-amalgamated rural teachers union uhulumende simfakele induku emqubeni amalungiselelo esiwenzayo kade sisixoxa lamalunga ethu wonke sikhangelele lokungenisa abanye ababalisi lezinye izisebenzi uhulumende welizwe lezimbabwe umiswe izisebenzi izisebenzi zingavuka zingasebenzi izinto zonke kazihambi
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala AR2s. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo ebalisa amangilazi okubona amabhuku alotshwe ngemitshina ye-braille ngitsho le mitshina yakhona. Okucunule iningi ukuthi imali yomthelo lo ibikwa ingeyokuthengela iziphathamandla zikahulumende izimota lokuzibhadalela indleko etshiyeneyo. Inhlanganiso zabakhubazekileyo zithi abantu abakusimo lesi elizweni lonke jikelele bedlula isigidi esisodwa i-1.4 million. Umthelo lo waziswa ukuthi uza kwethulwa nyakenye ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget. Sixoxe lolwela abakhubazekileyo umnumzana Masimba Kutshera uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngingathi mina ethula ibudget lakhe ngomnyaka ophelileyo ubaba uMthuli Ncube wasithembisa sibili thina abantu abakhubazekileyo ukuthi uhulumende ubezayenza wonke ongenza ukuthi abantu abakhubazekileyo babe lempilakahle engcono. Ngibona njengani ubhadala i-15% VAT umbe umthelo lo o-15% ukhanya njengani ulwisana ngesithembiso lesi ngoba abantu abaningi abakhubazekileyo uzananzelela ukuthi ngabantu abangelamali njalo uzananzelela njalo ukuthi izinto abasebenzisayo ezinjengama-wheelchair izinto ezinjengama-spectacles izinto ezinjengama-Perkins Braille sivela phandle kwelizwe so uzenza ukuthi abantu abaningi abakhubazekileyo bebengakwanisi ukuthi labo babe le mpilakahle engcono okufunakala kumbe okuthenjiswe nguhulumende
manje libona ungani kuyalungiseka yini ukuthi likhulumelane lehulumende ukuze angafaki umthelo onalo
silethembele ukuthi nxa iParliament sivula laphana uzaba lenkulumo ezaba khona phakathi kwama-members of parliament lo mphathi ntambo ukuze abone ukuthi umthelo lo uzalimaza sibili abantu abaningi njalo silethembele ukuthi ama-members of parliament bazakhuluma njengokukhuluma abakwenze befuna ukuthi labo babe lezi mota ezingabhadali ijuti. So siyakhuthaza ama-members of parliament ukuthi basimele njalo njengabameli bethu.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo labakhubezekileyo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, ngiyakukhulumela ukuthi lichona njani basakazi. Sacho thina sathi khona iBulawayo isiphenduke yaba esemakhaya. Abantu sebethwala amanzi ngezigubu, sebesiyafolela amanzi ngezigubu. Abantu abasemakhaya sebengcono kakhulu ngoba abanye sebelawa amanzi sebadonsile emathepini bafaka emzini yabo. Kodwa ngalesi sikhathi ngo-2023 kuze kuthi i-government iyathuthukisa isigaba, iyathuthukisa idorobho. Ngokugebhimigodi izibhorani, hayi 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 hayi. Osimithi bachiya abantu belamanzi beflasha ematoyilethi kubonakala ukuthi kukontuthu ziyathunqa. Kodwa manje abantu sebesehlala emakhaya, abantu sebethwala amanzi ngezigubhu, hayi lokhu kunzima lokhu. Futhi asazi-ke lowo Chabangu wakhona obonakala ejabulela ukuthi izano kube yiyo iParty Bulawayo lezi bhorani zakho Chabangu, hayi lokhu kunzima lokhu. Kwakithi lokhu amazwe amanye athuthuka thina kithi khona kugeja izibhorani edrobheni. UChabangu wasenza shem. Angazi ukuthi uChabangu injongo yakhe kuphi, angazi ukuthi uChabangu uzatholani phezu kwalokho okwenzayo. Njengoba wazihlalela nje mhlaka-27 sekuthemba labombuso labo Albert Mhlanga, wazinikeza izikhundla, wazithetha uChabangu wathi ungu-SG, hayi lokhu kuyadanisa lokho. Kukamanye amazwe uChabangu labo bebavotshwa lapha.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esisenziwa izano manje sisegcikeni njengengemuva yembuzi. Sibona umhlaba wonke uzihambi zihambi lezano bafuna ukuthatha imali ye-TPC beyinikeze uChabangu. UChuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini langatshisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba efuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa ngebhekdo ngoba sebehlulekile ukungena koBulawayo nxa ukuthi laba abantu abasabafuni sebexothwaabasafuneki ezintsha nje ezinukela abantu. UChabangu wenza i-fraud, fraud ayenza ibonwa umhlaba wonke, amakhoti ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenziwa i-fraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhoti ayenza i-fraud ebonwa umhlaba wonke egcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ingungutwanga izikhala kakhulu sizadabuka. Abadala batsho njalo, njalo ayikho iyaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho obulawa iphumule badankeni.
Malaki Nkomo ekhuluma okay isikhudi seven linjani linjani ikhuluma lo mncedisi Chuma. Malaki Nkomo yekela ukuba lamanga uhulumente okho mncedisa ngaphela izweni ebuye nguye vele uyazidulwa ndliwe uncedisa kukuphi? Akancedisi ndawo, nguye vele ebulalayo. Ungathi benze lipahlamukela uhulumente, yini ayenza uhulumente wakho nje idula lingapha? Malaki Nkomo ukhulile ngumuntu omdala afunda ukukhuluma iqiniso. Wayelithanda ukugogo sinto likwasinto erongo yiphi? Ngabe kanti kokuzani ngabe liyatho ukuthi uhulumente uwisa idola athi zinoba likuzani lisapotana ezaniqamuti ezilamanga vele nguyoluwisa idola kenzilu. Malaki Nkomo ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala okhulileyo, akukho ukhuluma into zamanga lapha.
Injani bathakazi abahle nonke ngezindawo, asiboneni-ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail. Nakhona if uma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni, wona lawo majaji amgwebayo, kumele ukuthi nabo sibavulele i-case, ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa, asebenzi ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo obusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhothi abekho lapha, so asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayo liphikiswa ungathi leli lizwe ngelabo akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni ilizwe leli ngelethu sonke nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi so makunjalo wonke amajaji lamakakhitshwe kufuneka amajaji amasha afundile maningi amajaji abantu abafundele lo msebenzi hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi sinabo abantu abafundele lo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe hayi lokho abakwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke kufakwa abasha yikusolva indaba yethu yamakhodi
siyabingile siyabonga angiboni ukuthi ngabe kwabusa i-3C kuzofika namhlanje kumbe kusaqala kwabusa i-MDC yabothwangirai ngabe kuthiwa abantu baphela ngikholera elizweni ngalindlela eyisimanga and ngabe kuthiwa abantu babulawa yisomiso amanzi awekho kusehluleka ukudonswa amanzi kuzambezi la eduze kobulawayo ngale kuze kube manje kubusizanu izanu ayikhandi mathuba omsebenzi abantu abasebenzi abantu bonke bangotsheketshe abagubha igolide yonke indawo yesigodini leyana ngamagodigodi bagubha ngitsho lasemgwaqweni ngitsho lakuphi umhlabathi wokugeleza uyovala oncema labana amadamu awasela manzi ngayo le ndaba yezanu PF kwehluleka ukugaveni ilizwe lokuthi bona bafuna ukubusa ngenkani behlukumeza abantu kodwa intuthuko kubantu ngeke bethembisa abantu ukuthi bazabanika i-free education manje isikolo siyimali ne-primary makathiwa umntwana emakhaya ubhadala $20 umzali wakhe engasebenzi engutsheketshe wegolide kuthiwe yiphathi yezanu PF kumele iqhubeke ibusa yini na ngiyababuza obelief gawule labona umalakhi nkomo bonke izikhulumeli zezanu labo anglison sibanda ngoba vele umunye umuntu abe ungumcubungulo wezombusazi kodwa eyisikhulumeli sezanu bonke labo ngiyababuza ngicela bamphendule ukuthi bathi izanu ibanceda ngani abantu bezimbabwe kumele ibabuse ngenkani siyabonga
lithona njani njalo lithona njani njalo unyathi kakhathali wakithi utshisekile ngento ezakala ezimbabwe yes studio 7 sesitshintshile istory sokubuya ama-voice note okuthi usisi utshonile sebefaka ama-security abantu bezanu empilo kanti abantu bezanu into abafuna ukuyibona yini ngempela sebefuna sibulalane phela mpho sithini yikho sebekufuna sebefaka ama-security ukuthi usisi lo engavakatshelwa thina besifuna ukuncedisa usisi wethu ogule esibhedlela olimele olinyazwe ibhasi omuntu wezanu u-CG ya amabhasi abantu bezanu nala lwananzelele ahambe engahambanga angeke libe libulala abantu bakithi alikhathali labulala abantu ngegugurawundi futhi amabhasi abulala abantu imigwaqo alifuna ukulungisa abantu bezanu manje sekutshintsha istori sokuthiwa usisi uyagula ngengqondo egula ngengqondo zanu usize ekhuluma iqiniso ukuthi ucela uncedo sifuna usize usize abantu bakithi baya esibhedlela empilo labantu bayesiza umuntu ogulayo uyalelo bayalela ukungena esibhedlela yazi ukuthi abantu bezanu bengasijwayelekani into endlela sebesenza ngakhona sebesinyathela isilenyela nyabutshele into le ngizonithatha engathi ngiyahlanya ekhanda mjawumbe lami ngizothi ngiyahlanya ngiyilida kanje ngilida mina ye-protest group into le izolida to an extent yokuthi kuvuke impi ezimbabwe we are not going to allow this we are not going to accept this mna ngakho engazosithatha ngokungcola thina engalinga sithathe ngokungcola lo baba lo abantu bayafa ezibhedlela abantu batshona every day esibhedlela akulamaphilisi akunani akunani umuntu ma kuthiwa umuntu ulimele uqamuka ispinal cord ulinyazwe ibhasi lesayizi ukuthi wile u-CAG waye bethi umuntu lo uyagula ekhanda bengabo simbuluzela thina igolide leli abambuluza ngalo lalilelwa ngonkomo leli babe ngeko and unkomo alilethi ilizwe leliya izizukulwane zakhe eziyithi siyalileta back
Studio 7 ngiyajabula nami ukungena kunina ngibukwazi ukulibulisa ngiyalalisela impilo enhle ngo-2024 mina igama lami uPrince Nyathi owesabelweni saseGwanda eMafuku ngokuhlala ngihlala eMzansi njengamanje bengithanda ukuthi ngihlale phezu kodwaba engulona bengicela ukuthi ukuze uhulumeni waseZimbabwe abise isidima seMathebeleland Studio 7 sicela basifisele uRadio 2 wethu uMontrose Studio kobulawayo sizobona ukuthi uhulumeni wezanu sihloniphile ngiyabonga kakhulu Studio 7
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo elingasithumela khona iWhatsApp zithi zona +12024650318 lisithumele imilayezo engedluli 2 minutes siyabonga
iMelika elabantu abanengi abayakuyo bevela kwamanye amazwe ikhangelane lodwa lokwanda kwabantu abangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni. Ngenhloso yokwehlisa inani labangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni, iMelika isithatha amanyathelo okumisa ukungena kulelo lizwe kwabantu ngokungekho emthethweni ngasikhathi sinye iqhelisa indlela zokungena elizweni okusemthethweni. Sesiqalile ukuthatha izinqumo zokuthi senelise ukuphangisa ukukhupha labo abangena ngokungekho emthethweni, kutsho uBlas Nenez Neto, umsekeli womphathi ntambo obona ngemithetho yemingcele kanye lokungena eMelika kwabantu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasameleka ngokungekho emthethweni baphangise ukuhlangana lesigwebo sabo. iMelika elabantu abaningi abaya kuyo bevela kwamanye amazwe ikhangelane lodubo lokwanda kwabantu abangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni. Ngenhloso yokwehlisa inani labangena kulelo ngokungekho emthethweni, iMelika isithatha amanyathelo okumisa ukungena kulelo kwabanye ngokungekho emthethweni ngasikhathi sinye iqhelisa indlela zokungena elizweni okusemthethweni. Sesiqalile ukuthatha izinqumo zokuthi senelise ukuphangisa ukukhupha labo abangena ngokungekho emthethweni, kutsho uBlas Nenez Neto, umsekeli womphathi ntambo obona ngemithetho yemingcele kanye lokungena eMelika kwabantu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasemelika ngokungekho emthethweni baphangise ukuhlangana lesigwebo sabo. Kuqakathekile ukuthi sisenza lokhu sitshengisele ukuzinikela ngokupha abantu amathuba okuthi benelise ukungena kuleli ngokusemthethweni. Lokhu kugoqela uhlelo lwethu lwe-CBP, Customs and Border Patrol, One Mobile Application, oseluvumele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi zithole amathuba okungena emingceleni yelizwe. Kugoqela njalo ezinye inhlelo zethu eziphathisa izizalwane ze-Cuba, Haiti, Nicaragua, le-Venezuela. Uhulumende weMelika uqhuba uhlelo lwesikhathi eside olokulungisisa udubo lokungena kwabantu eMelika ngendlela ezingekho emthethweni, kutsho umsekelo wesiphathamandla esibona ngehlelo zeCentral America, Cuba kanye lokungena kwabantu elizweni uMnumzana Eric Jacobstein. Ekupheleni komnyaka odluleyo, uMongameli Biden wazisa ukuthi sebefake eceleni imali efika phose $485 million eyokuphathisa iziphepheli abantu bokuza kanye labanye abadinga usizo. Esifuna ukukwenza ukulungisisa indubo zokungena kwabantu elizweni ngendlela eletha ukuhlaliseka kwabakhangelane lendubo lezi, ukwengeza indlela ezisemthethweni ezokungena elizweni, ukuthuthukisa imithetho yokungena kwabantu elizweni kanye lokuphathisa kundubo ezenza abantu basuke emazweni abo besiza eMelika. Phezu kwalokhu, amahhofisi ethu afinyelelwa ngabantu lula, enza ukuphathiswa kweziphepheli kuphangise njalo esipha imibiko kunhlelo zokuphathiswa kwabantu, ukubambanisa izimole kanye lokuqhuba inhlelo zokutholisa imisebenzi ababhekane lodubo lolo, kutsho uMnumzana Jacobstein. Umbiko wethu ucacile, sebenzisa indlela ezisemthethweni, hathi ukuthatha uhambo oluyingozi uzama ukuchapha imingcele ngokungekho emthethweni, ngoba sizaqhubekela phambili sivikela limingcele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ngesikhangele ezemidlalo ngamafitshane, imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations isifike kusibanga se-Group of Eight, kumbe amaxuku amabili okuthiwa ngama-brackets, okutsho ukuthi sokusele amaqembu ayithoba minwe mbili kuphela. Nxa sikhangela ke amaqembu azadlala kusasa, siyabona ukubana iCape Verde izadlala leMauritania, kuthi iEgypt yona idlale leDRC, iMorocco izadibana leSouth Africa, kuthi iEquatorial Guinea yona izadlala leGuinea. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamuhla. Iqhuku le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla lele okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho. Uhulumende ubika ukuba kulabantwana bedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangayi esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela igama ngoChris Gande ngisithi asidimaneni njalo ngomvulo ekuseni.